inhlangano oqale izo leHarare ungenwa ngabamabhizimusi eZimbabwe alabobungcitshi emsebenzini oweICT. Iningi labamabhizimusi bathi bayakubona ukuqakatheka kokusebenzisa ulwazi lemitshina yangalezi nsuku eICT ukuthuthuka ikakhulu kuzinga lwezemfundo. Unkosazana Amanda Gwaze wenkampani e-Edumate elungisa okuyimitshina kwamakhompyutha kuhlobo lwama-laptop lama-tablet uthi abantwana besikolo se-primary ne-secondary eZimbabwe bangaphathiseka kakhulu nxa bengathola okuyimitshina okunje kuzifundo zabo.
Ifundisa ngendlela elula ejabulisa abafundi ngoba ilevidiyo yezifundo abazenzayo, amabhuku abawenzayo kunye lethuba lokuphendula imibuzo kalula.
Uthi lokhu kulula kunokuthenga inqaba nenqaba yamabhuku ezifundo ezijiyeneyo. Amakhampani afana nebomakhalekhukhwini e-Econet Wireless lawo aqakathekisa ezemfundo ngokusekela izifundi ezifika ke kungxenye yesigidi 500,000 kuzifundo zayo phansi kwehlelo lwayo olweRuziwo. Kuthi inhlanganiso e-Computer Society layo iqakathekisa izifundo eze-ICT esigabeni semfundo ye-primary lakubabalisi. Umnumzana Leon Robot wenkampani eye-Brother uthi eze-ICT zisebenza njalo lakumabhizimusi njalo balomtshina othiwa i-Brother.
Umtshina othiwa Brother oyenza i-embroidery ubuya ulungisiwe, ulakho konke okudingakalayo njalo ulakho udinda konke okufunayo kulembu okufana lama-patterns amabizo ngelogo.
Imitshina yolwazi lwakulezi nsuku iqakathekile ikakhulu elizweni elifana leZimbabwe elisemsebenzini wokuzithuthukisa ngokuphangisa. Ingcitshi zalo msebenzi zithi ukuze lokhu kwenzakale imisebenzi ICT imele isekelane lamabhizimusi ukuthi esebenze kalula. Umnumzana Tenda Tafiranyika usebenzele inkampani e-RiskTech njalo uthi sebelomtshina ongasetshenziswa ke uhlanganisa konke okudingakalayo kukulondolozwa kwembiko kundawonye.
Okutsho ukuthi silomtshina munye ungadingi amaseva amaninginengi.
LeZimbabwe lineziqondiso zokukhuthaza imicijo emithathu egoqela ukutholakala kwamagagasi ebulenjini, inethiwekhi ngumuntu wonke, ukusetshenziswa kolwazi lwe-ICT emfundweni yezikolo kunye lakuzulu jikelele ezindlini, lokusetshenziswa kolwazi lolu kwezamabhizimusi okungathuthukisa umnotho welizwe ngesiqubu esikhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.